uZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo inyathela elibikwe nguChamisa lokuqhubeka elisana leZANU-PF ngokuya emthethandaba we-African Commission for Human and People's Rights, ACHPR, besithi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe likhangelele phambili. Umnumzana Chamisa uthe usedlulisele phambili udaba lwakhe lokuthi waqilwa kukhetho lwangontulikazi ngoba engasuthisekanga ngesinqumo somthethandaba waphezulu elizweni oweConcord. Encwadini yakhe azayisa kukhomishini yeBanjo, uChamisa wetheze uhulumende weZimbabwe umlando wokuvimba uZulu ukuthi azikhethele umongameli amfunayo ngokuqilibezela akwenze ekhethweni. Umnumzana uNisimo Madiri uthe uChamisa kufuze amukele isinqumo somthethandaba weConcord aqale njalo ukululunga ibandla lakhe ukuze linqobe ukhetho oluzayo luka-2023.
Ngokubona kwami ngibona ngani uChamisa lapha usedlalisa isikhathi langama-resources angelawo. Utshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba weConstitutional Court ayisoze intshintshe, so ngcono ayekelane lakho abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023, ngoba kathesi ambone ukuthi ama-results akhuluma yizekhe langomthetho ukuthi wakhuluma wathini u-Constitutional Court kungatshintsha. So mbona ngani lapha hhayi angayekela alungiselele for 2023 kungcono.
Umnumzana Leon Dlovu yena ubalise ukuthi ukusa indaba yakhe eBanjo ngakufuze kuqule lutho njalo kulakho ukuthuthuzela impi elizweni.
Ule right yona le yokuzenzela izinto zana lezo, ya kodwa sonke siyazi ukuthi lokhu akusatshintshi. Sewukhona sewukhona, umnanga kwakasoze avuma ukwehla, and kungaba lenye impi engabulala abantu abangenzanga lutho. Ngibona ngani uChamisa asifuza akwenze ikuvuma and then a reset i-campaign yakhe, behlale phansi labo Washman Ncube, labo Thinta Ibithi, labo Wendy bakhe, labanye bakhe abasakhulayo bekhangele ku-2023.
Ubuye waxwayisa ukuthi loba iBanjulu inganquma ikukhuthaza ukubunjwa kwahulumende womanyano, uChamisa kuzamele angavumi ame ngokuqinisa ibandla lakhe. Umnumzana iPhuthelinkosi Maphosa owezaphu uthi uChamisa uthatha leli nyathelo ngesifiso sokuthi kulandele umthetho qobo eZimbabwe, kodwa ingabe isidlalisa isikhathi ngoba umthethandaba weConstitutional Court yiwo olamandla phezu kwalokho okungakhulunywa ngezinye inhlanganisa. Egcizelela kulokhu uMaphosa uthe loba nje uChamisa engaza phambili udaba lwakhe sokungaba nzima ukuthi izinqumo zale komishini zilandelwe. Umnumzana Bukhosi Nkiwani sakamuzi seHarare uthe uChamisa uqondile etshengisa ukuba umuntu ofisa ukuthi izalwane zakuleli zithole inkululeko kundubo ezibhekane lazo okwesikhathi eside bephansi kombuso webandla leZANU-PF.
Inkinga ekhona ukuthi sesithethe udaba lolu salwenza loba ngolukaChamisa lomnangako. Udaba olukhona luphakathi kwabantwana beZimbabwe abatshontshelwe ivoti yabo. Ngithemba lawe ububona nje umumo elizweni ukuthi akula bantu abathokozayo ukuthi uyidi unqobile. Khonoko kufuze ukukutshele something ukuthi izizalwane zakuleli ngazijabuli, ngizifuna ijustice ecacayo, hatshi leyo yomthethwandaba wezami.
Umongameli Mnangagwa ugcotshiwe ukuqala umsebenzi wakhe wokubusa iZimbabwe okuminyaka emihlanu elandelayo emkhosini womkhulu owenzelwe izolo eHarare, ongenwe inkokheli yamazwe e-Afrika abegoqela umongameli Paul Kagame weRwanda, uCyril Ramaphosa weSouth Africa labanye. Ngimele isithu 7 seHarare, ngiuGibson Pepe.